Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo omhla ka 1 Ntulikazi 2019 ngoPlexidus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukukhumbula ngokubambanisa amaZimbabwe. Wayengalankhetha kechaka lawe. Wayebona umuntu wonke njengomZimbabwe. Kungalandaba ukuthi isibongo sakho ngokobani. Njalo yena nala wethu wayezithungameli olobuqoqo.
UZulu weZimbabwe unanze ilanga lokukhumbula umoya uDr. Joshua Mqabuko Nyongolo Nkomo. Sokwedlule iminyaka engamashumi amabili wakhothama lonyaka.
Irate langkhona elikhona lehlile kakhulu uwedlula amaprize. Ungakhangela amaprize, abantu abaphega amaprize abo baphega besebenzisa irate ebeliphezulu kakhulu. So into nxa zingehlanga akubona ukuthi amapolisa azanceda ukuthi akhiphe abantu laba abathengisa izimali.
Uhulumende uthi umthetho osanda kuwethula owenqabela ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe uyasebenza kakuhle. Nanku le ntengo isiwile. UZulu weZimbabwe unanzela ngalokukhumbula umoya uDr. Joshua Mqabuko Nyongolo Nkomo. Sokwedlule iminyaka engamashumi amabili wakhothama lonyaka. Isikhumbuzo zalonyaka senziwe phansi kwendingima ethi I am because you are. Lapho uZulu kunye lemuli kamoyi abacele uhulumende ukuba ahloniphe umoyi ngokubetha ilanga likamhlaka 1 Ntulikazi ukuba likhefu likaJoshua Nkomo Day labalwa impi yenkululeko. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Lamhlanje abeZimbabwe kobulawayo bahloniphe iqhawe umuyi uDokotela Joshua Mqabuko Nkomo ngokufola besuka eminyela sports ground lase Joshua Nkomo Revolutionary House ePhelandaba bagqiba lokhu ngokufola enkundleni yeWhite City lapho okube lomkhosi omkhulu wokunanza impilo kamuyi. Usiba lukhulu wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube ubuke umsebenzi kamuyi wathembisa ukuncedisa ukuba ahlonitshwe ngokwethulwa komthetho ozakwenza ilanga lanamhlanje libe likhefu.
Lilanga elihle eqakathekile mntanami elikhulu elisikhumbuza umsebenzi kamdala uNkomo. Sithanda ukubonga abaqoqi bohlelo lolu, kuyasisiza kakhulu ngoba kwenza singakhohlwa, kwenza sikhumbule. Sizahlala sikhumbula imisebenzi kababa, sibonga njalo ngokusikhulula. Hayi, njoba bekhulumile, bethe bacela bencediswe, lathi sizabe sikhwezela. Yes, sizabe sifuqa mama.
Umnumzana Sibangilizwe Nkomo, indodana kamuyi, uthi sebeneminyaka edlula elitshumi, becela kuhulumende ukuba leli langa lenziwe ikhefu.
Hayi, kubuhlungu. Siyabona ukuthi siluyisa, soke siyekele ukuluyisa ukuthi ngoba umsebenzi kababa, ubaba wasebenzela kakhulu ilizwe leli, kumele kukhanye ukuthi nxa kuthiwa ngufather Zimbabwe kube lelanga kanti ngufather ubaba welizwe njani ongalalanga lakhe. Enesito khonapha eBotswana lamhla ngikhuluma kuJuly 1st kulese serese kama day singaqamba amazwe ezibe maningi okulelizwe okulelanga lomuntu odala isiziba selizwe ongubaba welizwe lelo kanti lapho wethu ngonjani. Wabona ukuthi afazi zibabe kodwa ungalala ngeliphelelewe. Hayi, aba adala abake bekukhangele khona ukusibili kabanzi ngoba kuyasibisela emuva ukuthi umuntu omdala nxa siloko simbiza singagcwaliseli okumele sikugcwalisele ngaye. Siyabe sidelela njalo akungeke kube lezibusiso khonoko. Kumele ubaba simphakamise ubaba wethu sonke ngendlela epheleleyo ukwenzela ukuthi sibe lezibusiso zamadlozi eZimbabwe nomlimi ebekwazi ukuthi singabantwana abahloniphayo umuntu esithe umzali wethu.
indodakazi kamuyi unkosikazi Thandiwe Nkomo Ibrahim uvumelane lomne wabo.
Hayi langa leli liyasithabisa kakhulu. 20 years is a big milestone ukuthi sichiwe ngeyikhona njengonkomo. And into emangalisayo 20 years but kuzikhanye ngathi vele kuyizolo. Lokho I think asilo lodwa kukhona lokunye futhi anti yacabanga kule statue. Istatue zazimbili esinye wamele sifakwe eHarare lokho singakafakwa. Yafika isikhathi sake sabizwa lasike kwathiwa khona buyani lizokhetha indawo uyazihamba zakhetha wabuya wathi nya kulokunye izinto ezimileyo njengelanga leleli lezidechu lani lokho ngazwe but siyathaba ukuthi kukho okuningi kwakhona okunye sokwenziwa akuthathanga ukuthi overnight kwabe kwakuyinto yokuthi kwadonsa.
Unobhala jikelele webandla lezaphu umnumzana Strike Mkandla uthi kulusizi ukuba uhulumende lokhu edonsa inyawo ekuhlonipheni uFather Zimbabwe.
Uvele kuyamangalisa ngoba baningi abadunguyisi welizwe uFather Zimbabwe. Manje nxa abantu besehluleke ukuhlonipha uyise angazi bayahlonipha bani. So kuyadanisa lokhu ngoba abanye kuze kugidwe langokuthi bazalwa nini. Kuzokwehlule ilanga elingaka elikhulu kangaka elo muntu waletha ilizwe lonke onguye owendulela wonke ama-politician. So bekudingeka ukuthi ngabe ilanga leli liyahlonishwa kakhulu ngoba otherwise sokusitsho ukuthi siyabesoke sikhuluma kodwa singalandlela esiyokuhlonipha eqondileyo.
Osakhulayo wakobulawayo owe-Joshua Nkomo Youth Movement ongomunye wabafole emkhosini walamuhla uNicole Ngwenya uthi kubuhlungu ukungahlonitshwa kwelanga likaFather Zimbabwe.
Ilanga lakaJoshua Nkomo liqakathekile ngoba uFather Zimbabwe wangasobaba wakobulawayo kuphela wangubaba weZimbabwe yonke. He was one of those awahamba kuqala empini esiyabisa iZimbabwe silayo namhlanje siphilake ngalesi sikhathi. Ukuthi akuthi ahloniphe vele asithabanga ngathi wakasizoke sancinga and keep on appealing to the government uthi siyacela please make first July a holiday ngoba ilanga leli sibili ilanga liqakathekileyo singesibola abantu lokho besaphila sikhathaba njengabo ofuma president uGabe ophilayo abe le holiday kuthi lo ongiyowabisa ukuthula wasiphathela ukuthi lasibaywa ngabantu abakhululekileyo angabi le holiday eqakathekileyo.
Ingcwethi yembali umnumzana Soga kuba Ndlovu uthi ukungahlonitshwa kukaNkomo kwaba lulunya kowayengumongameli uRobert Mugabe.
Awu kungaba into enhle kakhulu kufanele sibili ngoba ilizwe leli ukuze likhululeke libe yiZimbabwe onguye owasungula linto ukuze abantu bathathe izikhali zokuzikhulula nguye uJoshua Mqabuko Nyongolo Nkomo. Lokho kwakuyinto yomona ekaMgabe. Ya kungumona kungalalutho kodwa esazi ukuthi onguye owasungula linto elayo wambiza wazasebenza ngaphansi kwakhe uMgabe esebenza ngaphansi kukaNkomo uyakwazi khonoko. Uyenza nje ulunya nje yakuntako angiboni ukuthi angaba lalo igama lokuzivikela kulokhu.
Abohlangothi olubona ngabethekelela ilizwe abeZimbabwe Tourism Authority bemanyene labeJoshua Nkomo Legacy Restoration Project Trust yibo abahlele umcimbi wanamuhla obuthanise inkulungwane lenkulungwane zabantu. Umqondisi weZimbabwe Tourism Authority unkosikazi Rita Likukuma ongene umcimbi walamuhla utshele uZulu ukuba bazaqhubeka behlonipha umuyi uJoshua Nkomo kuze kufane lokwenziwa eSouth Africa ngendlela okuhlonitshwa ngakhona umuyi umnumzana Nelson Mandela. Umuyi uJoshua Mqabuko Nyongolo Nkomo wakhothama ngelanga lakuqala likaNtulikazi ngomnyaka ka-1999 ngemva kokwehlulwa umkhuhlane wemvukuzane.
Ngemva kweminyaka engamashumi amabili kubhubhe ikhawe lesizwe uDokotela Joshua Mqabuko Nkomo, iningi lezizalwane zeZimbabwe kele Mandebeleni zikholwa ukuthi nguye umuntu owayephethe isixazululo sokuthi senhlupho ezibhekane leZimbabwe lamhlanje. UZulu weZimbabwe ukhumbula impilo kaMoyo Dr. Joshua Mqabuko Nkomo, iqhawe lesizo owayesaziwa ngokuthi nguFather Zimbabwe, owaba ngumsekeli kamongameli welizwe kusukela ngomnyaka 1987 kusiyafika ekutshoneni kwakhe ngomnyaka 1999. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Unkomo ngomunye wenkokheli yakuqala abaqoqa umvukela wokulwisana lombuso wabahuquluzi benotho owawuloncindezelo lobandlululo wabamhlophe ilizwe laze lathola uzibuse ekhokhela abansundu kanye lokumanyanisa uZulu langemva kwempi yenkululeko. Sokuyiminyaka engamashumi amabili uNkomo wafulathela ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane wemvukuzane mhlaka 1 Ntulikazi ngo-1999. Ngemva kokukhokhelela ibandla lezaphu kusiyafika uzibuse ngomnyaka ka-1980, uMqabuko waqhubekela phambili ezinikela ukumananisa ilizwe ikakhulu ngesikhathi sombhuqazwe weGugurawundi lapho abasekeli bakhe bahlukunyezwa lokubulawa. Lokhu wakwenza ngokukhulumisana lowayengumongameli uRobert Mugabe, babhalelana isivumelano somanyano eseUnity Accord. Abasebenza laye abafana lomnumzana Daniel Mackenzie Ncube, yena owakwamela iJombe edale lePhalamende ekubandla leZANU-PF, uthi ukhumbula ukuzinikela ukwenziwa uNkomo ngesikhathi abantu bemathebelelendi le-Midlands behlukuluzwa ngesikhathi seGugurawundi.
Ngimkhumbula ngokubambanisa amaZimbabwe. Wayengalankethakechaka alawe. Wayebona umuntu wonke njengomZimbabwe. Kungalandaba ukuthi isibongo sakho ngokobani. Njalo yena umdala wethu wayengumthungameli olobuqosi, esithi kumaZimbabwe kasisebenze ngamandla ukuthi sithuthuke. Ngiyakhumbula esithi nxa ufuna imali phendulela ibala lokuthi mali litshengise ukuthi wena lima, sebenzisa umhlaba.
Isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nkululeko Sibanda uthi uNkomo wayemela labo abancindezelweyo.
UPresident uChamisa uqakathekisa kakhulu imisebenzi yenziwa ngubaba uNkomo lalokho ayekumela elizweni nangendlela aziphatha ngayo ekudingeni ukuthi lapho kungela kuthula ilizwe lithole ukuthula. Yikho kunje namhlanje ucele ibandla ukuthi liphomise umbiko onjalo kuZulukazi weZimbabwe. Sibongela impilo kababa uNkomo.
USibanda uqhubeke ethi uNkomo uyisibonelo esihle kwezombusazwe ukuthi ukukhulumisana phakathi kwamabandla akumelanga kuqakathekise izikhundla. Utsho lokhu eqathanisa lesimo ilizwe elikuso kwamanje lapho inkulumo phakathi kweZANU-PF le-MDC okumele zenziwe.
Ibe silalo ilolo lokuthi iZANU lokhu lisho ukuthi ibe yiyo eyenza konke njalo eyenza imathanda isikhathi sonke. Siyazi manje ukuthi akusebenzi kusuka kusifisele endaweni efanayo. Xa sikhangela impumela eyaphuma ku-Unity Accord ngomsenzi wokuthanda kwezano, le mpumela eyaphuma ku-2008 eyenziwa ngokuthanda kwezano kungazange kube lokulwisa kakhulu ukuthi inkulumo zingabe ngezezikhundla, inkulumo zibe ngezokuncedisa.
Omunye wabatsha umhlanhlamoyo uNcome uMqabuko ethi ilanga lokufa kukaNkomo kumele liphiwe inhlonipho yokuba likhefu lelizwe.
Mina mbonani kungaba kuhle nxa uJoshua Nkomo bengamnika inhlonipho efana lokuthi ilanga lapha afa khona laziwe ngokuthi Joshua Nkomo Day, kube likhefu ibe national holiday njenge-Unity Day esiyanisukuba layo. Lokhu zenza ukuthi usincede ukuthi singaze samkhohlwa ngoba ngumuntu owaphila impilo ebuhlungu kakhulu, ehlukuluzwa, ebotshwa konke lokho esenzela thina ukuthi namhlanje sibe abantu abakhululekileyo eZimbabwe.
UNkomo waphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe wangcwatshwa endaweni ebekwamaqhawe esizwe eNational Heroes Acre eHarare. Uhulumende waqhubeka wamnikeza njalo inhlonipho yokuba izakhiwe imigwaqo kanye lezikolo ziphiwe ibizo lakhe. Ngomnyaka ka-2013 uhulumende wabaza isithombe sikaNkomo phakathi kwedolobho leBulawayo njengendlela yokuqakathekisa umsebenzi awenzayo elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Pepe.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama. Umagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kHz. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela impilo kaMoyi, uDokotela Joshua Mqabuko Nyongolo Nkomo, owatshona eminyakeni emibili edluleyo ngelanga lalamhlanje. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ukuze silithinte ecingweni, lingenelani uhlelo. Ukumiswa kokusebenza kwemali zakwamanye amazwe okuqale ngeviki edluleyo ngomvulo sekuchiye uzulu ophila lemikhuhlano ethile enjengabochukela, o-hypertension leminye ebhekane lobuzima obubangelwa yikuqonga kwentengo yemithi lamaphilisi kanye lokusilela kwawo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Udubo lokusilela kwemithi yalabo abaphila lemikhuhlane ebenza banathe imithi okwempilo yonke bakhala ngobunzima ababhekane labo ngenxa yokuqonga kwentengo yemithi kanye lokumiswa kokusetshenziswa kwemali yaphandle kwelizwe. Unkosikazi Sifiso Ncube ongumongikazi uchasisa ngemikhuhlane enza umuntu athathe imithi okwempilo yonke ebizwa ngokuthi ngama-chronic illnesses.
Le singathi imikhuhlane esiyelaphayo kodwa ingaze yayelapheka ihambe iphele emzimbeni, ihlala ikhona. Ngakho ke kuyabe kudingakala ukuthi umuntu athole amaphilisi athundubeza ubuhlungu, kumbe esingathi khona angamisa ukuthi khona lokhu okukhona emzimbeni kungaze kwaxhwala lokho kubulala umzimba kusiya phambili, singakuthi ngesilungu yi-control.
Unkosikazi Ncube uqhubeke echasisa ngezifo eziletha ubunzima empilweni ethi okwamanje iningi labantu liyehluleka ukuyifinyelela ukuthenga imithi leyi ngenxa yentengo eqansileyo.
Ye, ama-chronic diseases agoqela imikhuhlane enjenge-diabetes, ichukela, isifuba, o-asthma, ibengakuqambanga. Ngakho ke umuntu kuyabe kudingakala ukuthi ahlale ethola amaphilisi lawa athundubeza ubuhlungu sikhathi zonke. Iningi leZimbabwe lehluleka ukuthi lithole la maphilisi ngoba intengo yakhona iqanse kakhulu lapha ema-pharmacy. And lathe sibhedlela asilawo ukuthi sibaphe mahala. Kwezinye isikhathi yabe kudingakala khona ukuthi umuntu ahambe ngaphandle kwelizwe ayethola usizo, ahambe emazweni anjenge-India kumbe e-South Africa. Kodwa uZulu ugcine engenelisanga ukuthi ahambe ngoba imali zakhona zingekho.
Unkosikazi Thobekile Siziba ogcine isihlobo esilomkhuhlane wemvukuzane uveza ukudana ngokuthi abantu sebesehluleka ukwelatshwa ngenxa yesimo somnotho welizwe.
Mina lo sisi wami ole cancer yeliver, so khathesi kunzima ukuthi elatshwe just because of the economy. Kunzima US dollar, imali esingelayo. Two, ama medical aids asasebenzi kahle ngenxa yesimo selizwe. Loba siplan ukuthi simhambise outside the country kufunakala i-passport. I-passport ayiphumi masinya. So besicela i-government isincedise isenzele ama-emergency passport for abantu laba abagulayo. Khathesi usisi wami kunje usesimeni esinzima.
Umnumzana Kelvin Ndlovu osebenza evinkilini elithengisa imithi uthi amaphilisi alabo abaphila lemikhuhlane enjengabo BP leminye anathwa insuku zonke abasenelisi ukuwathenga.
Ya, amaphilisi silawo, but esilawo kathesi is 80%. For 20% kunzima kathesi ukuthi sikwanise ukuthi sihlanganise khona. Ama-supplier ethu these days amanye amile ukusebenza because of a situation they already start trading in forex. Amanye avela outside the country. Yabona our manufacturers in Zimbabwe. Labanye manje atiswathola lapha bamiru manufacture because but wena isidaba yenza ngazo start outside of the country. And the challenges is about calling ibonayo kusebadaleni because ibaba lama chronic diseases OBP sokuzima ukuthi ogogo ba kwansi ukuthenga amaphilisi lawa because bona bahola ipension.
UZulu uveze ukukhathazeka okukhulu ngokuthi bayaphelelwa izihlobo ngenxa yokuqonga kwentengo yemithi lamaphilisi njalo iziqondiso zikahulumende zokwaliswa ukusetshenziswa kwemali yaphandle kwelizwe lokungaphumi kwengwalo zokuhambisa ukuthi bayezithengela leyo mithi loba ukuyakwelatshwa kuza kwengeza inhlupho ababhekane lazo. Ingcwethi zezempila kahle zithi ngabe ayatholakala lula amaphilisi la lemithi labo bazabe bencedisa lapho abenelisa khona ukuze basindise impilo zabantu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube utshele ikomiti yedalela eParliament ukuthi umthetho osanda kwethula wenqabela ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe uyasebenza kakuhle. Ephendula umbuzo ukuthi kungani uZulu engaphiwanga ithuba lokuqhalazwisise lomthetho. Uncube uthe bebengafuni ukulimukisa abahuquluza imali. Uncube uthi uhulumende uzabhadala namhla isikweleti senkampani yamandla akagetsi yakwele South Africa e-Eskom kulandela ukuphika kwale nkampani ukuthi isibhadelwe ngeviki edlulayo. Uncube ubuziwe ukuthi kungani umphathintambo wezamandla akagetsi uMnumzana Fortune Jasi ethena imali isibhadelwe yona ingabhadalwanga wathi akazi ukuthi kuyini obekusenzakala. Kodwa ke uthi izisebenzi zikahulumende zizengezelelwa iholo ekupheleni kweyayo nale inyanga. Usibalukhulu webhanga likhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe uMnumzana John Mangujka layo besemhlanganweni munye. Utshelele ikomiti ukuthi umthetho omutsha usebenza kakuhle wasesithi ulethemba lokuthi amapholisa azaphathisa ukulandelwa kwawo ukuze uphumelele. Umangujika ulandule impiko ethi kulezi phatha amandla zebhanga le-RBZ ezithenga zithengisa idola leMelika ezitaladeni. Ababili laba bavumile kodwa ukuthi kumele bakhankase ngomthetho omutsha ngoba uZulu engelalwazi olujuleleyo ngawo. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gander weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecobungula ezomnotho uMnumzana Masimba Kuchera.
Nxa sikhangele sizabona ukuthi ama-price alokhe eqongile kakhulu kwezinye indawo sizo uthi ayayehla kodwa akayehli to the extent ababeyikhangelele khona. Njalo into ebezihlupha indaba e-fuel lokunye akukalungi ngendlela ebesikhangelele ngayo kumbe ebebekhangelele ngayo ukuthi kuzalunga khona.
Khona kuliqiniso na ukuthi ikhona enye impahla esiyehle intengo?
Kungaba le ndawo ezilutshwane okwenzakeleyo khona ukuthi kulokunye osehlile intengo. Kodwa ukwehla kwakukhona it's not a significant fall. Nxa sikhangele ukuthi impahla enenye into ezibenga sikabona ukuthi zehlile to what extent. Njengoba sokuleviki kuphela engxenye it's too early ukuthi sibone ukuthi abamesha zabo ahamba kanjani.
UMnumzana John Manguja usibalukhulu webhanga le-reserve uthi yena balethemba lokubana amapholisa azabancedisa ukuthi umthetho lo ulandelwe. Ubona njani wena imbiko yena le?
Ubake bazama ukuthi babophe abathenga imali esidala buya enye statutory instrument leyana ekaMnangagwa umnyaka uqala kodwa ngibona ukuthi kwasebenza. Into ekhona yikuthi akula mali emphakathini ama-$10 yala mabhiro angikhona ngakabi maningi kakhulu othi abantu bayakwanisa ukuthi bahambe bayatshintshisa imali ngesikhathi ababezifuna. Njalo indaba yama-rate, i-rate langikhona elikhona khona lehlile kakhulu uwedlula ama price ungakhangela ama price abantu abapheka ama price abo bapheka bese sithi rate ebeliphezulu kakhulu so into nxa zingehlanga angibona ukuthi amapolice azanceda ukuthi akhiphe abantu la abathengisa izimali ngoba amanye ama options akukhona ama bureau lani kaka imaningi kakhulu ukuthi abantu bayakwazi ukuthi bahambe bayasintelini izimali okusemthethweni.
Umnumzana Masimba kutshera yingcwethi ecubungula ezomnotho lapho limuzweke bexoxa icingweni le-Studio 7 ekhona le ebhilithane lo Chris Gande. Abalandeli bomdlalo wenguqu basele bebambe wangaphansi ngemva kokunqotshwa kwabuhlungu kweqembu elimelayo iZimbabwe lama-Warriors emncintisweni wokudinga intshantshu zezwekazi le-Africa oweAFCON oqhutshelwa kwele Egypt. Sikhuluma kanje. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe litshewe ngefokanya liqembu leDemocratic Republic of Congo emdlalweni walo wesithathu njalo ongokugcina wesibaya sikaGroup A. Limpumela itsho ukuba iqembu leZimbabwe liphutshe imidlalo yalo lisemsileni wengalani yesibaya sikaGroup A njalo lilomklomelo owodwa eliwuthole lize beyongutshekolobhanqa 1-1 leqembu leUganda. Iqembu le-Egypt liliqede imidlalo yesibaya sikaGroup A lihlezi phezu kwengalane lilemiklomelo yethu bamunemunye ngemva kokunqoba kuyo yonke imidlalo yalo emithathu. Endaweni yesibili kule qembu le-Uganda lilemiklomelo emine kuthi ele-DRC lona lilemiklomelo emithathu. Iningi labalandeli bomdlalo wenguqu kwele Zimbabwe bebekhangelele ukuba iqembu lama-Warriors lizanqoba ele-DRC ukuze lithuthukise amathuba alo okudlulela kwisigaba esilandelayo esomncintiswano. Obukelela umdlalo kumabonakude uKendi Mgwena uthi yena isimo somnotho esinga mangakuhle elizweni yiso laso esibangele ukuthi iqembu leZimbabwe lingaphumeleli kwimidlalo ye-AFCON.
Mina ukudlala kwama-Warriors kundanisile sibili kunzwisa ubuhlungu, but then ngibona ngani into nje ade siyikhangelele besingazama ukuthi sikhangelele okungcono, sizama ukubalekela iqiniso eliyukuthi nje ngesimo salapha ama-Warriors avele ephume khona vele bekumele bedlale njalo. Kube isibonelo sokuthi vele baphuma endaweni enjani, isimo asimanga kahle kwezomnotho, yikho la ukudlala kwabo kube njana. So angibasoli kangako noma nje nitanile.
Intatheli zindaba ezemidlalo uNeshi Mgokwayarira uthi iqembu leZimbabwe kumele lakhiwe kakutsha ngemva kokuyangisa ilizwe elikwenze ngensonto.
Umdlalo wama-Warriors bedlala leqembu ele-DRC ube umdlalo oyangisayo. Into engayikhulumayo ukuthi abafana bethu bapheke imboza kumbe abaqeqeshi indlela abayenze ngayo ibe imboza. Osokumqokayo ukubana nxa umuntu epheke imboza, imboza ayibiselwa eziko kodwa imboza iyakutulwa kuphekwe kutsha, okutsho ukuthi ngendlela abayenze ngayo, ngendlela abadlale ngayo, sokumele konke i-technical department kanye labadlali kuqaliswe kutsha, kubunjwe iqembu kutsha ngoba indlela esidlale ngayo singaqhubeka sidlala ngayo asifisa ngoba lutho kumbe saba liqembu eliphumelelayo kumdlalo wezenguqu.
Umqeqeshi womdlalo wenguqu Anele Nyathi laye usole abaqeqeshi beqembu lama-Warriors esithi badlise iqembu lesizwe.
Kuzima sibili ngoba ngeza isithi iqembu elinjengelama-Warriors lidliwe fokanya i-DRC kutshengisela ukuthi kukhona lapho esasilela khona. And mina nxa ngithi ngiyakhangelisisa abaqeqeshi bethu basasilela sibili, ngathi kulandeleni umdlalo ngoba hhayi amagemu amaningi sibili, imidlalo le eminingi esidlalileyo ibingasimdlalo yokuthi singehluleka ukuthi lathi siphumelele, kodwa indlela nje kade bekhetha ngayo abadlali akusonto engathi mina kumele yenziwe ngabaqeqeshi esingabathi ngabe-national team.
Nox Mutizwa kanye lokuda mahatshi loba nje abagadli beqembu lama-Warriors bebebuthundu.
Siyabonga ke Joseph Njanji ngokusinika lolu daba. Osevaleli Sam Praxedes Jeremiah. Siyabana yokusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Chedu tererai zvakare mangwana kubva na-7 p.m. kusvika na-7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.